izakhamizi eDambashoko zididekile ngalo mkhuhlane osuqeda amadonke emangeni wabo oqhamuke kusukela ngenyanga edlulileyo. Umelusi babuzi Bhebhe uthi kube yisimanga ukufa kwamadonki njalo sebesebenza nzima emakhaya.
Amadonki belo munye umkhuhlane onzima lapha, into leyani ingani itshaya ikhanda la, kubuye la ingani iti so ikhanda iti icini itshana lesihlahla idonki yangkhona izinto esifuya zife kabi lezi, enye icaka ingahle ikhukhumala ikhanda izigcini sife idonki yangkhona isihlungu. So esh ukuthi yodukana ngazi sokunzima laphana ngoba iyade phede vele la mapiji ebesitshaya ngawo iyade balansi lokulimeni nade sithembe wona. So vele akusele enye option asitela plan into yangkhona ayisikho ekhaya kuphela ingenile.
Amazwi la asekelwe ngugogo Jane Dube othi ufelwe isipani sonke.
Amadonki apho ukuqhukisa amakhanda nxa sesifa khonaphana afile kimi lapha abangu-4 insuku zilandelana. Ngazama ukuthi siwahlabe akukokhanyisa ukuthi kwasokuledi evele ethi hhayi sesifa, sawahlaba hhayi kwazi kokukuncede. Vele angikwazi ukuthi ngizalimangani mntanami, yinto nje engiyidingayo ukuthi kathi ngizakwenzenjani. Amadonki ebendilima ngawo nsikha ngawo ngenqola asefile wonke.
Ukansila kwawathu unkosikazi Zolibanzi Pofu ongumunye walabo abafelwe ngamadonki uthi aphela amadonki esigabeni sabo.
Sesifelwe ngamadonki amaningi kakhulu osokuthiye izakhamizi zididekile zingasakwazi ukuthi athiphoze ezinjani. Owamadonki inyamazane eqakatheke kakhulu, uvuke sengicabanga idonki yikukha amanzi yikulima konke nje sikwenzayo, sikhangele ukuthi idonki yethwala umsebenzi omkhulu kakhulu ezakhamizini. Asefile sibili amadonki lami nginje ngomunye ofelwe ngamadonki. Kukanti-ke izakhamizi zicabangele ukuthi amadonki lawa angabe bulawa zintwala kumbe angabe elezibungu ezizweni. Even lakowadi kuwani khonapho umakhelwane asephilile amadonki ayafa sibili kakhulu akhona mbijana.
Umqondisi ohlangothola ubona ngokunakekela isifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa uthi bona abakatholi imbiko ngokuva kwamadonki lawa esithi baza kuyafika khona bayehlola ukuthi angabe bulewe yini. Ukufa kwamadonki lawa ukuza ngesikhathi inkomo lazo zisifa mahlayana nje ngenxa yemikhuhlane etshiyeneyo. Kusenjalo izakhamizi emanama kuwa 17 zidlela evalweni kulandela ukubonakala kwendlovu esigabeni lesi ngolwesithathu. Unkosikazi Thabang Nathi oyisakhamuzi eGogole ngomunye wobone lezi ndlovu.
Kulendlovu ezifike lapha enumber 9 zifike enumber 9 zihamba ziyi-4 indlovu zakhona ezinkulu zibuye zivelela entshonalanga zaphinda zakhona emzuduze lomuzi wami zabuyela futhi entshonalanga khona lapho ezibuye khona. So linanzelele bazali kakhulu ebantwaneni abaye esikolwe.
Lanxa kungela odwa wahlaselwa yilezi ndlovu kwezinye iziqindi njengewange sekuke kwaba lokufuthelana phakathi kwezinyamazana zendle labantu kubanga amanzi kakhulu lamadlela ezifuyo zabo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseDambashoko ngu-Albert Ncube.